Indikimba yendaba mayingabe sekuthini into yenziwe ngupresident iqondile indlela ayiqondanga, ngoba nxa silandela iconstitution yeZimbabwe iqondile indlela akwenze ngayo. Kodwa ke iproblem esuke ibe khona isekuthini abantu abayibona abakhethiweyo kusobala ukuthi abantu balokukhonona, ikakhulu ngomnumzala uShaba, uFrederick Shaba. Ngiqinisa lokuthi abaningi liyamkhumbula uShaba ngesikhathi se-Wheel of the Standard. Abanye njalo into ezasimkhumbule kakhulu uShaba yokuthi umdabuko wakhe, imvelaphi yakhe, ngumuntu esimbiza ngesikhiwa sithi igugu rawundist. Ngomunye wabantu abayibona ababemgqoka kwekukhuthazeni ukuthi isizwe samaNdebele kumele sithabalale. Ngaleso sizathu ngiqinisa lokuthi baqondile abantu nxa kukhanya sengathi i-appointment kaFrederick Shaba kabayemukeli. And ngaphezu kwakho konke, isikhundla akade sikuthiwa ngumuntu phose esi-identifya laye njengomuntu wakithi, kodwa-ke sesisiyaphiwa uFrederick Shaba. So kuthi nga kuthiwa lapho kuphume khona uSibusiso bambe badinga uThemba obahambe badinga uChizanani ukwenzela ukuthi abantu bezizwe ukuthi hayi uphumile undoda wakithi utshonile, kodwa hayi ukhona omunye wakithi omregresileyo. Yikho lapho embona kule problem khona. Kodwa kokunye nxa sesikhangela ukuthi kambe uFrederick Shaba isikhundla sonesi usilungele yini, engingakutsho ngabafihlane ukuthi hayi isikhundla usilungele uFrederick Shaba, sesikhangela ngeexperience yakhe.
Nxa sikhangele kusikhundla sikamsekeli kamphathi ntambo wezembiko, siyabona ukubana kufakwe umnumzana Kindness Baraza wayintatheli zindaba. Ubona ungani yena ungcono na ukukhethwa kwakhe nxa ukhangela abanye abakhethiwe?
Iqinisa kande yokuthi impendulo kangilayo njengoba nje lawe ungeke wabalayo. Okwazakalayo yokuthi yena uKindness Baraza siyazi ukuthi beyintatheli, kodwa siyakwazi ngicheka ukuthi ngabantu bezano. Ngakho-ke ngalelo ulelungelo lokuthi uMnangagwa angamkhetha amfake kuhulumende wakhe wezano. Okwesibili, uKindness Baraza ngumuntu ovele ongumember of parliament. Nxa eyimember of parliament kungakhathalekile ukuthi ungene njani eParliament, upresident ulelungelo ukuthi angamkhetha ukuthi amezwe uminista. Ekuthini ngumuntu kambe osilungeleyo na leso sikhundla, okusalayo ukuthi khona okumgqoka ngaleso sikhundla uza kwenelisa na uKindness Baraza? Yikho kumele sizibuze khona.